Sobu izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngela ngenjabulo ku Studio 7 ole starto mhla 21 Ntolanja 2024 okhipsi dube endabeni zethu lamhlanje.
Your Excellency baba umnangagwa ndolanga kuzivisa ikoga kuti isu kuno kumashingo tinotenderane pa Vision 2030 tinoti 2030 baba umnangagwa vanenge vari po.
Mosuku lokunanza iNational Youth Day, inkokheli yabadala zanupf emasingo iveza ukuba izasekela isinqumo sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa abuswe kwehlandla lesithathu third term. Inhlanganiso ezimela ilungelelo lethebe lezindaba selisole uhulumende ngokwethusela intethe lezindaba zephubandaba lobulembu eleThe News Works. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba lokutholakale umgaga wegciwane elibangela umkhuhlane wepolio ngemva kokuhlolwa kwamanzi kwezinye izambuzi obulawayo. Zonke lezi ndaba nezinye izoziswa kulo msakazo. Inkokheli yebandla leZANU-PF emasingo ithi izasekela isinqumo sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa abuse kwehlandla lesithathu i-third term besithi bazalwisana lalabo abazazama luvimba lelinyathela. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume embuthanweni wokunanza usuku lwabatsha olwe-National Youth Day okulikhefu elaqala libizwa ngokuthi yi-21st February Movement. Usuku lolu lwalungolokunanza ilanga lokuzalwa kowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ekhuluma kulombuthano umgcini sihlalo weZANU-PF emasingo umnumzana Robson Mavenyengwa uthe isigaba semasingo sifuna umnangagwa abuse kuze kuyefika umnyaka ka-2030.
Tinoti 2030 baba umnangagwa vanenge vari po.
Mongameli baba Mnangagwa, nithanda ukulazisa ukuba thina lapha eMashingo sivumelana lani ukuba liqede uhlelo lweVision 2030. Ngiza kuthi mina ngo-2030 ubaba uMnangagwa uzabe esasekhona.
Ekhuluma embuthanweni lo uMnangagwa uthi uNkulunkulu nguye yedwa olamandla okutsho ukuba asuke nini esikhundleni.
Kulomuntu oyedwa kuphela okwaziyo ukuba ngizasuka nini nguJehova.
Kodwa abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa ukwelungelo loluntu bathi okwenziwa yiZANU-PF kuphambana lesisekelo sombuso welizwe esanotshwa nguZulu njalo kuphazamisa umbuso wentando kaZulu. Isikhulumeli selinye lamacele awe Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi okwenziwa iZANU-PF ikwephula umthetho.
Thina asivumelani lalokho okwenziwe ngubaba uMnangagwa njengokukhuluma ade sikwenza insuku zonke ezedlulele.
Umnumzana Herbert Jamuka okhokhela ibandla le-People's Unity Party uthi abantu bonke kumele bekwale okufiswa libandla leZANU-PF.
Ngamathotsi lawo abantu beZANU-PF labo bahamba bekankasa bemobilize amaprovince.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza lenhlanganiso ye-People Power umnumzana Pride Mkhono uthi akusoze kube lula ukuthi uMnangagwa akwenze lokhu.
I-constitution njalo iye phambili ithi nxa umuntu efuna ukutshintsha i-provision yonale kumele iye ku-referendum lapho abantu beZimbabwe bazavota khona bonke nje bonke abantu abali-above 18 years abalezithupha bevote bethi bona bayafuna yini ukuthi i-constitution itshintshwe.
Ekhuluma emaswingo namuhla uMnangagwa ukhuthaze abatsha ukuba baqakathekise ukunanzwa kwelanga leli ngoba lusuku lwabo. Uthe uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuqakathekisa imisebenzi eyenziwa ngabasakhulayo ngoba veyinsika yentuthuko yelizweni. isisekelo zombuso welizwe sikubeka sobala ukuba kumele kwenziwe i-referendum uma kule bandla elingafisa ukuguqula isisekelo sombuso welizwe. Okwamanje ibandla le-ZANU-PF lilamandla okwenza lokhu edalele House of Assembly, kodwa libhekane lobunzima ukudalele Senate ngoba alilabantu abenelayo abangavotela okufiswa libandla le-ZANU-PF. Kungaze kwenziwe i-referendum akuvunyelwa ukuba umongameli osesikhundleni okwamanje abuyele esikhundleni. UMnangagwa wake watshela umsakazo weCape News Network ukuba uzahlala esikhundleni kwesikhathi esihlelwe isisekelo sombuso welizwe kuphela. Wathi uzadedela abanye isikhathi sakhe sesifikile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Zindlovu.
Inhlanganiso ezimela ilungelo lentethelezindaba sezisole urhulumente ngokothusela intethelezindaba zephephandaba lebulembu elenzi News Works. Leli phephandaba lethule udaba oluveza ukuba kulabaholi bamabutho abathathu abakusibanga samageneral abathola izitanda zokwakha izindlu ngokungekho emthethweni. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana George Charamba, wethule umbiko esithi intatheli zingalokothi zingene kundaba ezibhadelelane lebutho. Inhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists isole imbiko kaCharamba isithi lokhu yikuvimba imibiko eqakathekileyo ethulwa zintatheli zindaba. Zona intatheli zindaba zeNews Works zethule umbiko zisithi aziye kwethula ezinye indaba ezibhadelelane lodaba lwamabutho la. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumisane Muleya, umhleli wephephandaba leNews Works.
Kusuke kwaba lokuthi basebeqalisa nje ukusifonela bebuzabuza kwabanye esisebenza nabo ukuthi kanti amadoda la i-information leyo bayithola nga. Bona kahle kahle badinga ukuthi ngubani umthombo wendaba le esiyibhalileyo ukuthi ivela nga. Bayadinga ukuthi bathole umuntu ophakathi osithelileyo ngoba abayiphiki njengoba bekhiphe i-statement besithi bayiphenya phakathi ukuze bathole ukuthi ihambe njani lokuthi ngobani abaphakathi kodaba le-corruption lord. So ngathi since last week bebelokhu bedinga bebuza abantu esibaziyo kuze kube yizolo besiye ebantwini abantu besithi abantu laba kanti basebenza lobani, bebuza okubhala udaba lolu u-Owen Gagare bephinde babuze mina njengomhleli wephephandaba. So ngathi ya basithwalise nzima ngoba bazama ukuthi basilandele balalele incingo zona lezi esisebenzayo ingakho ngitshintshe ucingo.
Manje lizathatha nyathelo bani njengoba kukhanya sesibona labo mnumzana George Charamba sebephuma emaphephandabeni lapha befunga begomela besithi lina elikwenzileyo akulunganga.
Sibonile besezwile ngoba njengoba silabantu esisebenza labo phakathi laphana kuhulumende bebesebesitshelile izolo ukuthi hayi lizabona kusasa isikhulumele sikamongameli umnumzana uCharamba uzaphuma esithi lina kumele lidalele katshana le ndaba le, phumani endabeni le zazingelina ngoba indaba ezinje ezimayelana nama-institutions afana lebutho akumelanga intatheli zisondele eduze. Besivele sesikulindele lokhu ukuthi kuzaphuma kunjalo. Kuthe sibone ekuseni sekunjalo kusho ukuthi isinqumo esisithethe sokuthi sike sime ngodabalelana si-right silungile ngoba uyabona nje udabalwangukhona sebesiza ngamandla bonke sisisho laba abasebenza phakathi laba sisisho laba e-Milton Sentence bayasondela kakhulu labo phakathi kodaba lolu.
UMnumzana Dumisane Muleya, umhleli wephephandaba lobulembu eleThe News Works, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa.
The Voice of America, VOA.
Udubo lwamanzi luqhubekela phambili kobulawayo umanisipala wedolobho esengezelele amalanga okuvalwa kwamanzi kulandela ukufa kwemishina yokuwapompa esuka emadamu. Umeya waleli dolobho, umnumzana David Coulthard, waze enkundleni yokuxhumana AX ukuthi amadamu akobulawayo awanelisanga ukuthola amanzi eneleyo ngoba alokhu ewomile. UColtert ukhuthaza uhulumende ukuthi angenele ukuze kuqedwe udubo lolu osolulesikhathi eside. Uhlaziya lolu daba uDabo Kancube weStudio 7 uxoxa lokansila kaward 9 kobulawayo uMnumzana Donaldson Mabutho.
Umtshina wethu epompa amanzi isuke ke yafa. Umtshina wethu omutsha wokuqala vele waphanjaniswa yitransforma eyadubukayo. Then sabe sesibuyela kumtshina omdala njengoba likwazi ukuthi imtshina emdala isigugile ayikwanisi ukuthi idonse kwesikhathi eside. Ukukhona okukatheske ukuthi ke izesa isilungisile ama-transformers ayo. Leyo mtshina wathi lo mutsha usulungile kodwa kuyathatha ke isikhathi ukuthi ama-reservoirs ethu aphike ebe kuma-levels ukuthi senelise ukuthi sinikeze abanikazi besikolo zikamthwakazi amanzi. Ikhangelele ukuthi lokhu kuzasithathela amanye amalanga amabili.
Udubo lolu selulesikhathi eside lukhona njalo sibonele siba lomhlangano lohulumende labanye sekuminjani ekulungisiseni udubo lolu.
Sesike sathuma ke ikula elihambeke lahlangana lama ministers, uminister we local government honorable Chitando, uminister of lands and water honorable Masuka. Baba ke lomhlangano ke umhlangano wawulezicelo ezithile esakuqala ke singisone soke esokuthi sidicle sinike ke declaration ukuthi iBulawayo kumele inikwe isicoco ukuthi it's a water crisis city, so we really needed i declaration le ukuze isincediseke ukuthi ivule ke ifunding from government lamanye sithi ngama potential players asincedise. So ke babuyile baletha umbiko yikho kulapho kwabuya kwaona sekulama reports e glass block dam uminister esithi yenzani lisayinelane isivumelwano leso iglass block dam yenzwe. Kodwa ke iglass block dam ikhatshana, it's 24 months away and abantu bakobulawayo basebefile. Sithi uhulumende kathesi yena ke upresident umongameli welizwe ubaba uMnangagwa engenele kudaba lokubulawayo.
Sibone uMayor Coulthard ekhuluma ukuthi amadamu akobulawayo angenisanga amanzi ngalesi sikhathi, isikhathi sezulu sesisiyaphela. Udubo lolu sikhangelela ukuthi lungakhula kanganani ngokuya kwesikhathi lonyaka.
Amadamu kangenisanga amanzi and lokho ke kusho ukuthi luhlupho. Isicelo esesisicela kathesi ke ukuthi ke abantu bakithi abangakwanisa amasethi ngama private players besincedise kudrilwe ke ama boreholes kube ke lama water bowsers.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho ukansila ka ward 9 kobulawayo ubexoxa ecingweni lo Dabo Kancube we studio 7.
Zimbabwe.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba sokutholakale umkhakha wegciwane elibangela umkhuhlane wepolio ngemva kokuhlola amanzi awezinye izambuzi kobulawayo kulandela ukuqhamuka kwawo eHarare. Lokhu kwenzakala uhulumende ephakathi kohlelo lokunikeza abantwana abaleminyaka engaphansi kwelithumi umuntu wokwenqabela umkhuhlane wepolio kanye lokwenqabela lokwengezelela amajekiseni awukuvikela igciwane lohudo wona okubikwa usutholakale lakwezinye izigaba zelizwe lapho owawungekho khona. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mongikazi ongathandanga uzibetha ngegama.
Amanzi ayahlupha edolobheni lakobulawayo, ayahamba kwesikhathi eside, lanxa esebuya kawabuye ehlanzekileli kwanokuthi ungabona ukuthi kuyajabulisa ukuhlanzeka kwawo. Kwezinye isikhathi abuye ezintofini esenganabomvu, abuye ngani asenokunuka lodaka. So into esingayazi kahle ukuthi ayahlanzwa yini ngemithi yokuhlanza amanzi, asilashuwa ukuthi kuyahlanzwa sibili ngendlela yakho efanele kwenzakale. Njalo into enye senza ukuthi kungani umkhuhlane lo uyakhula khona ukuthi abantu bayahamba kakhulu, ikakhulu abantu abathengisayo. Sibona abantu abahambayo besiya kuHarare bekuya lama-truck bezothengisa ama-fruits, ama-vegetables emgwaqweni, ama-vending stores abo asegcwele ezitradeni. So ngani akulanze control ngokubuthwa kwezibi kungani kuyaphuza kwesinye isikhathi, ikakhulu phakathi edorobheni.
Kuyini abantu abangakwenza ukwenqabela lo mkhuhlane?
Isixwayiso esilaso yikuthi nxa bethenga ukudla lokho okuthengiswa isitradi okuningi kuvela endaweni ezithiyethiyeneyo, kuvela lapha endaweni lapho okuthiwa khona ikholera isibhasi kakhulu, siyabaxwayisa ukuthi kabakugezi ngamanzi yafana ukuthi uyabhongozela nxa kuzimpethe phinda kuphuma imanzi. I-running water sengakutsho ukuthi ageze ngamanzi i-running water ukuthi ukhongozele ugezise ama-fruits akho, ugezise ama-vegetables akho kungakawapheki. Siyaxwayisa njalo ukuthi abantu kabangayi bathi nxa besiyahlangana kule imicinjinisinedisi ngamaphathi imishado babe sebepheka amasaladi abe maningi ngoba into zizo amasaladi zibo ama-vegetables amhlanga. Akusuke kugeziseke enough ukuthi kubulale umkhuhlane. Sikhuthaze ukuthi abapheke ukudla okuzahlekwa kuxhwathe kuzinto kuziwe ba-avoid ukuthi badle izinto ezizisitaza njengamasaladi angaphekwayo. Xa befuna amasaladi kabayenze lana aphekwayo njalo imbuthano yabantu abaningi besixwayisa ukuthi ngabo uyavumalala ibe imbuthano ezabe ikontrolwa sibili abantu bangafekuhlangana nje okungalasidingi kwesiqakathekileyo kangako.
Lo ngumongikazi ongathandanga ukubethwa ngegama ubexoxa ecingweni losithandekile Mdlanga weStudio 7 eseGweru. Umthethwandaba weyayikhotho sinqume ukuthi ikholeji leBulawayo Polytechnic akumelanga liphoqe abafundi ukuthi babhadale imali yefees ngedola leMelika kuphela ngoba lokho yikwephula umthetho. Ikholeji leli labojiswa ngomunye umfundi uDanford Prosper Gudakani Sithole encediswa ngamagqwetha enhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yabafundi ezinaso kobulawayo umnumzana Chris Fundirwa othi bayajabula kakhulu ngalesi sinqumo.
Siyajabula kakhulu ngesinqumo lesi ngoba nje ayisikho okokuqala kwenzakala njalo siharabe poli. So nxa kwenzakala njalo esigaba epoli siyajabula kakhulu ukuthi amandla wethu awayiphansi.
Amanye amakolishi wona enza njani, kawabhadalisi lawo ngedola leMelika kuphela yini?
Umnyaka odluleyo kumbe sithi iminyaka embalwa le edluleyo amakolishi lawa ebethatha iZimbabwe idola, kodwa-ke sikhaya li-translate from late last year and early this year amakolishi lawa one by one lokhu ekhinta amakolishi awo efuna ukubuya kuwa ekuthatheni i-UFT yo yinto eqale nje iminyaka odluleyo sizaphela ngeminyaka lokuqala.
Emakolishini lapha ungathi unjani umumo? Bakhona yini abafundi ngobunengi kumbe bakhona labo abaningi abehlulekileyo ukubhadala ifees?
Abaningi sibili iyabakhama intenga le, abaningi sibili iyabakhama ngoba abazali njengoba ngisazi ukuthi siyama-students more than 90% ngabantu abafuna abazali and abazali bethu bambalwa sibili abahola bona exclusive US dollar and balutshwane njalo abahola imali elibithi ukuthi bebhadale intenga esizibona kumaportal wethu. So kunje so iningi sibili lesiye kodwa-ke besithi njeabafundi siqale silise ukuthi beqale bengathathi i-US becharge i-NRBC then sesisuka lapho-ke sezizama-sifundele ukuthi singalisa njani ukuthi intengo yama-fees kuma-yunivesithi wonke ngezekelele yehle ngoba kunje swayithethile kakhulu isezulu kakhulu.
Imalini lapho ngathi kudula khona kakhulu?
Amanye amakholeji abhadalisa as high as 900 dollars, amanye akubo 600 dollars. Intengo nje zisuka khonapho nje from 400 up to 900 i-range yamakholeji amaningi. And sikhayele ukuthi abazali bethu ungabona umzali ehola 400 dollars even next year kuya i-RTG balutshwane kakhulu, iningi 200 to 400, that is range. So uyabona ukuthi umholo womzali wonke woko inyanga yonke awukwami ukuthi umbhadalele mina isinesi. Siyingakhangeli ama-charges anjengaku-accommodation, transport, upkeep, stationery, konke lokhu. So sibone ukuthi hayi intengo yomfundo sibili, aha, iyakhama hayi kancane.
Umnumzana Chris Fundirwa isikhulumeli senhlanganiso yabafundi ezinaso kobulawayo ubexoxa lo Ntukamile Nkomo kwestudio 7. Wezemelika oncintisa ukumela ibandla lama-Republicans ukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka unkosikazi Nikki Haley uthi ngenxa engakakunqobi kuzinga kuzigaba esezibe khona zokhetho uzaqhubekela phambili encintisa. Ngomgqibelo kuza kuba lokhetho lwama-primaries esigabeni se-South Carolina lapho okudabuka khona uHaley. Ucwaningo olukhona lutshengisa ukuba uHaley uzanqotshwa esigabeni lesi. UHaley nguye yedwa osesele encintisa nalo loTrump oqhubekela phambili enqoba lanxa elamacala ambalwa awetheswa emthethwandaba abalisa ukuzama ukugenqula impumela yokhetho lokuthi kungathembeki ngokusa amaphepha alemfihlo yesizwe emzini wakhe. Sixoxe lolandela izombusazo yomnumzana Dan Moyo. Siyaqala ngokumbuza ukuthi kungani uTrump elokhu enqoba yena ebhekane lamacala ambalwa emthethwandaba.
Ale yona indaba edidi ingqondo kakhulu ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu olamacala angaka abe lokhu ethola i-support ayitholayo kuma-Republicans. Kuyasimangalisa sonke ukuthi yini esiyenzakala ngama-Republicans. Well, siya-understand ukuthi ama-democratic policies abawathandi and so on and so forth, but ukuthi bazimisele ukuthi ba-supportane lo muntu olamacala olama-indictments okungenzeka futhi ukuthi before sifika uNovember kube ngumuntu oyabe segwetshiwe. Sibonile bebuzwa abaningi ukuthi even angagwetshwa ngizomvotela na, basho bathi ngempela sizomvotela ngoba sibona enguye umuntu osilungeleyo thina ukukhokhela. So thina abanye kuyasixaka lokhu ngoba mina ngikubhekisisa khona lokhu angiboni ukuthi omunye umuntu angaba lamacala afana lakaTrump. Abantu abaningi kangaka bebelokhu besithi nguye abamfunayo ukuthi abuze. So kusho ukuthi umuntu onjalo angayenza umathanda phela manje sengumongameli, lizomstopa lisithini njengoba even ama-courts bamgweba bembona ukuthi ulecala lina limbona efit ukuthi abe ngumongameli wena. So kusho ukuthi limnikeza i-blank check ukuthi angayenza umathanda manje se-White House and ayikho into elizoyenza ngoba umuntu onjalo selimenze waba above the law, which is something i-constitution yeleli kwele America engakuvumeliwe kona lokhu ukuthi anyone abe above the law. But uTrump simbona sebembeka kulelo zinga ukuthi u-above the law ama-Republicans. So thina sesithandazela ukuthi the rest of America ingqondo zabo ezilokhu esisasebenza basoze bakuvumele lokhu njalo bazovotela uBiden ngoNovemba ukwenzela ukuthi bastophe ubuhlanga lobo esibubonayo.
Unumzana Dan Moyo ngolandela izombusazo wexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia khonapha kwele Melika. Abakhubazekileyo bathi bayekwa ngamathuba okuzivakazela okupheleleyo okwahluleleni kwamacala bengamiswa kumbe belalela amacala athoniswa emthethwandaba eZimbabwe ngoba akulandawo zokuhambisa ama-ramps okulotshwe nge-braille abatoliki lokunye. ULucy Selemane usethulela lolu daba.
Lokhu kukhalaza kuza ngemva kokuba unkosikazi Khudzanai Karota owesigabeni semtoko olenkinga yokungenelisa ukukhuluma ephose walahlekelwa lelungelo lakhe lokuthola usizo lwemithetho umantshi eselahlele khatshana ukuthoniswa kwecala aliphanyeka kuleyo ndawo nyakenye. Kwakungela muntu wokutolika ngezandla kuze kwangenela inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights owadinga umuntu otolikela abakhuluma ngezandla i-sign language. Waphanyeka udaba lwakhe kulandela ukutshaywa kwakhe ngumnumzana Tendai Nyambuya, umphathintambo weKachimana Primary School eMuzi, ngesikhathi kulomhlangano weSchool Development Committee. Elinye lamagqwetha kaKarota umnumzana Kelvin Kabaya uthi bamukele ngenjabulo isinqumo sokuthi kuthoniswe icala leli.
Yimpumela enhle leyo kithi ukudaba lokufinyelela ukulungiswa kwendaba emthethwandaba. Abakhubazekileyo bangatholiswa khona usizo.
Okhubazekileyo ohlala eStone Ridge Park eHarare umnumzana David Jinga uthi uqakathekile ukuthi abakhubazekileyo bathole imfundiso eyanelayo ngamalungelo abo.
Abantu bayabuya lapha bayenza amakampeni bathi abafundisa ama-disabled ukuthi bayenza njani, bayazi ukuthi bayaphila njani.
Usenator Anashiri okhubazekileyo laye njalo omela abanye bakhe edale lepharlamende uthi kumele kulandelwe isisekelo sombuso welizwe sonke sikhathi.
Kumele abantu abakhubazekileyo labo bangahamba emakhothi, ama-prosecutor, kumele nawo bakwanise ukukhuluma lo muntu wonke le-sign language. Umuntu kafunde sign language from ECD.
Usenator Ishmael Joe ongaboniyo njalo omele abakhubazekileyo uthi ukulolongwa kwemithetho ephathelane labakhubazekileyo yiyo indlela engalungisisa ukubandlululwa kwabo.
Ngoba njalo ukuthi ama-interpreters le-interpretation i-sign language kumagweda kuyabe kungasahluphi. Njalo ama-building amatsha siyabona ukuthi i-Ministry of Justice ise-accessible but akudala lawa yiwo amele kube lama-renovations.
Leli cala kubikwa lamiswa ukuthethwa kusukela ngombimbitho nyakenye ngemva kokususwa kwalo phambi kwemithethwandaba ngabachuchisi ngesikhathi emiswa phambi kwemithethwandaba ngomnyaka 2023. UNyambuya wetheswa umlando wokuchaya unkosikazi Karota emhlanganweni we-School Development Committee. Umphathisikolo waxabana lomunye umbalisi ngesikhathi kuqhutshwa lomhlangano labazali kanye labantwana besikolo. Unkosikazi Karota uthi wafuqwa nguNyambuya wawela phansi walimala isandla. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labe Judiciary Services Commission ngoba isikhulumeli se-JSC besingaphenduli umakhalekhukhwini. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguLusi Selemani Yasini.
Esigabeni esiphatha indaba zabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo nkosikazi Zanele Mguni ukukhela inhlanganiso yamayibuye People's Party elwela ilungelo likaZulu.
Njengomntwana okhulele emakhaya ngaphansi kwama-disadvantages amaningi, into emangiqeda isikolo nami ngazama ukuthi ngibone umsebenzi elizweni, ngazama i-temporal teaching. To my surprise, ngaleso sikhathi bengisasemncane ezinye izinto ungaziboni ngaleyo ndlela. Ngangithi uma ngihamba ema-ofisini sisiyafuna umsebenzi laphana, uthole kunabantu abavela outside i-province yakithi, eMathebeleland South. Labo bantu kungesibo nabantu abayenzalo eMathebeleland South. Sibambe i-queue nabo, bona bayaqhatshwa, thina siqhatshwa. Akuzange kunithathe isikhathi-ke ngahlala ngagcina lami sengivumela phandle kwelizwe ngenxa yale ngcindezi yokuthi abantu laba sibekuza ukuthi uhlaleleni ekhaya, wenzani, landela abanye abantwana egoli. Ngithe uma ngifika la eSouth Africa yikho lapho engaqala ukuvuleka khona amehlo, ngabona ukuthi ikhona into engahambi kahle elizweni kwezepolitiki. Yikho kwangenza ngagcina lami ngijoyine ipolitiki. Ngabona kakhulukazi ukuthi abantu bakithi besides ukuthi mhlawumbe siyayisaba ipolitiki kodwa we lack that political education, ukuthi kumele abantu bakithi sibafundise kakhulu ngepolitiki, sifunde lokuzimela, lokuzivela, lokufunda nokudefenda ubuyibo bethu, amasiko ethu, ikhalsa yethu, umhlaba wethu, izinto ezifana nalezo. Si-understand ukuthi masinje sisiya ezikolweni singaqhathwa kumbe singabhasi ezikolweni, that means ukuthi ukusasa lethu ezisizwe lifile. So singabantu-ke bekumele siphakame lezo zinto sizidimande ku-government, njalo singasabi ukukhuluma ngohulumeni ngoba kulilungelo lethu ukuthi sikhulume ngohulumeni kuma-officini because of us.
Nxa ukwenza konke lokhu njengoba ungumama, uyabongesaba ukuthi lapho engxenye yagcina ngoba abanye abantu inyawo.
Mina into engayinanzelelayo bakuDube, ikakhulukazi ngokuhlala kwami emazweni because ngihlala isikhathi esiningi, ngiye nganzelela ukuthi vele sifile sinjalo siphila. Ngiyalwa angili, ungcono olwayo afele ekulweni kunawe othi usaba ukulwa kodwa ekugcineni uzofa ngale ndlela ebuhlungu. Siyabagxoba izinyawo kodwa kulilungelo lethu. Siyaphila emhlabeni, asizile ukuzoncindezelwa ngabanye abantu, kodwa kumele sililwele ilungelo lethu. Njengoba nabo bephakamile bathi bafuna ukusibusa, nathi kumele silwele amalungelo ethu singabantu. Ipolitiki ivele injalo, siyabagxoba izinyawo kodwa uma ngilwela ikusasa labantu abami, angiyiboni inkinga lapho because ngilwela i-generation engabonwayo, ngilwela isizukulwane esingekho. Angifuni ukudlula emhlabeni abantu abami besale phila le mpilo engiyiphilileyo. Angifuni ukudlula emhlabeni abantu abami besale bengelandawo yokuphila just because mina ngesaba ukulwa. Yonke into emhlabeni iyimbi, ungazibona ungafuni ukulwa, kutho khona ukuthi kukhona ongakakuzwisisi ngempilo. Kumele siwulwele umhlaba, kumele silwele ukuphila, kumele silwele i-service delivery kulaba abasiphetheyo. Yonke into vele it's about fighting.
Lo nkosikazi Zanele Mguni wehlanganiso yemayibuye People's Party olubalisa ngenjabulo umthembo Stephen Gibbs Dube elale.
Thank you.